mudinga sibili kakhulu abantwana bezimbabwe abantu bezimbabwe ukuthi bazilungise bona bakhethe ukufaka indaba zepolitics ngemva kwabo ababali abantwana bezimbabwe bethi bantwana bezimbabwe ipolitics asiyifakeni ngemuva sikhangeleni ukwakha ilizwe lethu sindawoni kungela ukuthi lo ngiwaliphi ibandla lona ngiwaliphi ibandla kodwa sitheleni amathuba wonke onelisa ukuthi asebenze laphana lalaphana singakhethananga ukuthi yona ngiwaliphi labo bantu bethu ibandla sikhumbuleni ukuthi iqhetho soluzwile singalifaka ngemva kwethu ukhethi sesingathi bantwana bezimbabwe asigcineni ukuthula bantwana bezimbabwe sigcineni ukuthula gcineni ukuthula ukuze laba abangaphandle labahawukele ukuthula okukhona phakathi kwelizwe lo mnotho esilawo lokuhleleke esiyikho khona thina njengoba sigcwele kumazwe amanye atshiyeneyo yito esisebenza kakhulu amazimbabwenzi nalazimbabwenzi abantu abafundileyo abathanda ukuthula abenza izimanga abasebenza kuhle kakhulu kwabanye amazwe abathuthukisa amazwe ukhangele ukuthi amazwe njengasouth africa kunabana abantu abaningi abazimbabwe abaphethe imisebenzi emikhulu kakhulu emangalisayo ukuthi abantu laba ngabe balapha ekhaya bengaphenduka beze lapha ekhaya izimbabwe le ingaba yithenani
ye nxa sikhangela babagawule omele aqalise sibile ukuthi bantu asebenzeni ndawonye ngubani
zinkokheli iy'nkokheli zamabandla yizo zilalelwayo njengakhona okuqathe sikhona apha khathesi ubaba upresident ngathi bantwana kwizanu p f hhayi asenzeni sithi bona ngani into le ngasincedisa uyalaleleka laboshanisa labo khona ngale mabandleni abo m d c p bengahamba kodwa khona kwabakukhulumayo abantu bayakulalela khona kokuthi ye hhayi thina sivume ukuthi uthele abantu bayakulalela khonokho so ngibona ngani akusincedisa kusisindawo okwakhona bemele bethumayele ivangeli lokuthi abantu bemanyane lokuthi asathe ukhetho silufake ngemva kwethu.